Well, into khona Chris ukuthi njengoba nje besibona lonyaka besibabaza izulu elikazamcolo elinephose ilizwe lonke jikelele. So nxa uhamba nje emaphandleni lapho uzathola ukuthi hayi abantu bayichayile inala lonyaka. Ngakho kuhulumende nxa ethi uyaqathanisa ukuthi kuzoba lamathana amangaki. Kwezinye indawo bebethi singathola ukwedlula i-2.2 million tons lonyaka. Khumbula ukuthi thina njengelizwe sivame ukuthi sisebenzise about 1.8. So-ke kukhangelela ukuthi umumbu wenele njalo umnengi kakhulu. So yiso isizathu engibona ukuthi maybe uhulumende acabanga ukuthi angavumeli import.
Kodwa sizwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe izulu line kakhulu kokuthi emasimini kugcine kusonakala. Akusoze kube le ndlala yini kwezinye izigaba?
Indlala engaba khona Chris izobe ibangelwa ukuthi njengoba sisazi ukuthi kwelakithi ukuthwalwa kwezinto ukuthwala imthwalo isusa kwenye indawo elizwe isa kwenye indawo zahambi kahle esithi ngesilungu ama logistics. So yinto engenza ukuthi kube lokusilela okuthile kwezinye indawo kubangelwa ukuthi abantu abenelisa ukuthi umumbu bawususe lapho omningi khona uyefika lapho odingakala khona. Kodwa into mina engibona ngani ayingiphathi kahle kakhulu indaba yokuthi nxa uthi uyakhangela lapho e-South Africa i-price yomumbu yehlile kwezinye indawo isiyehle yaze yaba ngaphansi kwe-2000 rand per ton. Kodwa ungathi uyakhangela kwelakithi i-price i-GMB ethenga ngayo umumbu ingaphezu kwalokho. So enye into ebingenzeka if kungavimbwanga ukuthi umumbu ungena abantu bebezawuthenga uchiphile la bawufake e-GMB nge-price ephezulu. So-ke yinto enye engibona ukuthi bazama ukuvimbela khona lokho.
Umumbu yokhanya ukhona, ezinye-ke izilimo ezifana labongqoloyi lazo zingazi iziningi okokuthi kazisoze zigcine lazo kuthiwa kazisathengwa phandle kwelizwe.
Hayi, ingqoloyi asingeke siyekele ukuyithenga phandle kwelizwe. Into ezifana labongqoloyi labosoya beans ngendaba yokuthi njengesoya beans kuhle vele kusilele yona inhlanyelo ukuthi even sibe lezulu elihle elifana nalonyaka ngendawo yokuthi bekungahlanyelwanga iswabini zabaziningi izasilela. So amafutha okupheka angahlupha nxa kungathengwanga iswabini ngaphesheya. Okwesibili, nxa sithiyakhayela ingqoloyi khona ihlanyelwa nje kathesi endaweni eziningi kwelakithi bekuthiwa khona i-last day of planting kubomhlaka 26 May. Ngezinye indaba engishoyo ukuthi futhi ingqoloyi ezaba khona isihlanyelo and izovunwa ngabo October. So kusukisela manje kathesi kuze kuyefika lesi sikhathi sika-October kuyafanele ingqoloyi ithengwe ngaphandle. Asingeke sibe layo enelayo kwelakithi, maybe singabona ngomnyaka ozayo ngoba yinto emiselwayo leyaniyathelelwa kayisetshenziswe izulu nxa uyihlanyela.